amasiho awethu ihashona phi ona amasiho owe ukhole solo abuse
lamhla siyaqhubeka ngodaba lokugcotshwa kwenkosi nginehlahla ngokuthi ngilo mnumzana Peter Zudekalanga ekhumalo odabuka esikhosini njalo lobaba uGreta Sibanda yena othi-ke kagcotshwe uRafael Stanley Khumalo Sibanda kunjani baba
ngiyaphila ninjani baba
hayi siphile kakhulu ninjani lani Khumalo
hayi siphilile ethube kunjani wena
hayi ngiphile kahle baba Sibanda sizokuthiwa uyagcotshwa sibile uKhumalo ngompandula
siyaqhubeka sigcoba inkosi yakomthwakazi hathi eyamantungu wakoti yakomthwakazi mhlaka 12 September sizabe sibuthene umthwakazi wonke uzulu wonke uzabe buthene khonapha koBulawayo nje kuzaziswa lapha ozabe buthene khona siyaqhubeka phambili kungelanda lokho okukhulunywayo baba ngoba lokho esikwenzayo kwakomthwakazi hatshiye kwamakhumalo
baba Khumalo nathi udaba khonapha ukuthi bayaqhubeka sibile ngodaba lolo wena ukubona njani
angithi iproject yabo nxa beqhubeka ngayo bafanele bazise abantu ukuthi kati yiproject abasponswa ngubani njalo basebenza labaphi abamasiko kumbe nxa kuyukuthi bayakwenza kuyevele kuyibo abakuqalisileyo kufanana lokuthi sifice umuntu eku-race thathi sese sithathi i-onio mas singakwazi ukuthi i-winning point yakhe kuyini siyabuyela nini kuproject yethu thina esenzayo thina sisebenza labadala sisebenza labantu into lengayiqalisanga thina si-2-3-4 months kumbe iminyaka engu-2 edlulileyo kusukele kudala ilokhu ibunjwa njalo ibunjwa emthethweni wesintu samandebele hatshi ukuvuka umuntu esesithi hayi yini yini engiyinkosi ngakho mlandelani thina ngokwethu asazise ukubone ngaleyo ndlela kodwa bona ngokwabo bakubona ukuhamba ngaleyo ndlela abaqhubeke ngeproject yabo bazise kodwa abantu ukuthi basekelwe ngubani
ye baba Sibanda nisekelwe mbani
hayi thina baba sisekelwe nguzulu wonke okukhanyayo lawo kumhlaba wonke njengoba nibonile lawe namhla ka-8 July ukuthi abantu kade bekhona abantu babathekela linto umthwakazi niyotekela lake linto akekho omunye umuntu ovela ngaphandle kwamthwakazi
uyatho lapha-ke Khumalo uthi umthwakazi uyasekela
esingakufuniyo yikuthi kukhanye singani sivusa okwethu ngokucindezela project yabo okwethu sikuvusa kungahambelani lalokhu bona abanjani abakwenzayo okwethu abantu bayakwazi ukuthi kugxile esintwini sabo kanti kungani amabhasi athatha abantu lapha vele ejayele ukuthatha abantu khona nxa esiya kuba-political rally yikho abantu babe baningi abantu bababizelwa ku-political rally nxa kusenziwa umcimbi wokukhumbula ngokwenkosi ngokuvuselelwa okwenkosi abantu bayazenelisela ukusuka lapho abasuka khona bayefika entweni yabo yesintu njalo thina esikuvusayo akuphakanyiswa fleki akula mkosi eseke aphakamisa ifleki njalo thina esikuvusayo akukhulumi ngokuthi i-boundary yethu iphelela naphana geographically ngesikhiwo okwethu lapho okuphelela khona umbuso wenkosi kulapha okulabantu abakhonza khona inkosi nxa umuntu engaba semtare ekhonza leyo nkosi ubukhosi bakhe buphelela khonapho esikwaziyo ukuthi lokhu okukhuluma ngokudweba kwama-boundary ngokwama-political activists esingafikisani lakho ngoba ngasikwazi ukuthi kusukela ngaphi njalo kuyaphelela
ngapho
kodwa thina kasikhulumi ngalokho sikhuluma ngokuvuswa kobukhosi lokuba le nkosi yamandebele kusukela lapho kwaphelela khona
ye vala ngamashange baba Sibanda
ngiyajabula ukuthi ubaba uKhumalo uyatsho ukuthi vele lokhu thina esikwenzayo kona kayisikho abakwenzayo thina esikwenzayo kuvuselela umbuso wakithi owawukhona kusukela ngo-9 kuzekuyefika u-1893 umbuso wakithi buvele ulama-boundary kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi ubaba uKhumalo sekubuyeke kwaba obala kuzulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amandebela akhululeke bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida ezinzini zabo kumbe amantshomane kumbe yini inkosi yabo ibakhangelele konke khonokho thina kasikho lapho thina siphakathi kobukhosi lo mbuso yikho lapho esikhona
ke baba Khumalo hayi ngamafutshane kakhulu sibili 10 seconds baba
thina ukugcotshwa kwenkosi ezagcotshwa ngokwesintu ayisoze igcotshwe zinyanga ngoba esikwaziyo njalo esikunanzelele ukuthi abantu benyanga yibo abazinyanga yibo abagijima ngazo umsebenzi kababa uSfanda akhuluma ngawo.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge umnumzana Peter Zwide kalanga Khumalo ozalwa esikhosini lo mnumzana Greta Sfanda osekela-ke uRaphael Stanley Khumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilayo.
Wema sibe munye thina sibe moya sikusele linguma sentulu amasiko awethu ihashonaphi amasiko ube ukhona izulu awusele.